kuyenzakala kungayenzakala nxa kuyikuthi khona uyapha ithuba ama-councils wonke babona ukuthi khona baqonda ukukhangela ku-auditor kubona ukuthi khona kona lo muntu ama-properties wonke abe owamalini umuntu munye namunye waye owanjani kungayenzakala ukuthi khona kube njalo.
Kodwa ngombono wakho kubona zani kungenziwa njani kunokho?
I-council inye layinye ile skweredi esitshiyenele lamanye ama-council. So kuya kuza hamba ukuthi i-council inye ngayinye kuyenza njani ngokuba lokhana sekufanele kuye ku-financial director ayiqonde ukukhangela ukuthi khona kungayenziwa njani abe sesiyabonisana le-council ukuthi khona yikho okuza kwenzakala. I-council yabiza lahlekelwa ngemali engaka nxa kuzayenziwa khona lokho, njalo yona i-council yabiza sisebenza njani ukuze ibe le mali ezayenza ukuthi khona iqhubele phambili ngokusebenza. So kufanele kube le report efanele ukuthi khona lapho bakhangele ngezimali babe yibo abaza ukuthi bafake i-report enjalo ukukhangela ukuthi khona i-council nxa sekwenziwe lokho izayenelisa yini ukuthi khona isebenze kungasisoli ukuphambanise i-service delivery.
Ye, bakhona njalo abathi lokho kukhulunywa nguChombo yikupolitika nje, kungathini ngakhonokho?
Nxa ipolitika ngibona ngazathi kuyabe sekuphuzile, angithi election isifikile vele. Nxa ipolitika ngibona ngazathi asiyonto phela i-result engabonwa ngabantu khonapho khonapho, asiyonto phela eyavuka sisizakala. Yikho ngisithi mina kulo msebenzi omkhulu ufanele kuyenziwa.